Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesivile mhla ka 14 kuNtulikazi 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ngisabisa kuyethusa kuhlasimulisa umzimba ngendlela okukhuphuka ngayo inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Kulo muntu oyedwa obulawe ngumkhuhlane we-coronavirus izolo okukhuphule inani lasebebulewe isifo lesi laya kumachumi phose amabili 19. Asebebanjwe lomkhuhlane labo bakhwelile baya phezu kwenkulungwane.
Ubudlelwane lobo budalwa i-contract kabuqanyulwa ngenye indlela ngaphandle kwendlela esibhalwe emthethweni.
Amagqwetha e-Drugs International aselobele uhulumende emxwayisa ukuthi asidinga inhlawulo ngoba wesula i-contract yakhe lalinkampani ngaphandle komthetho. Ele South Africa lithi selizalandela isinqumo senkantolo liphathise iziphepheli zeZimbabwe kanye lalabo abalama special permits ngemali ephiwa izizalwane zakulelo lizwe ezibhanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabalichumi lasishiyankalolunye 19 ngemva kokubhubha komuntu oyedwa enkabazwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubonakale ukuthi umuntu lo ubele coronavirus evele esefile. Abafunyanwe belomkhuhlane lo izolo bona bangamachumi phose amahlanu 49. Lokhu kukhweze inani labantu asebebanjwe lomkhuhlane elizweni laya kunkulungwane elabantu abangamachumi amathathu lane 1034. Abasinde izolo njalo balichumi lanhlanu. Bonke ngabemathebeleland South. Lokho kukhuphule inani lasebesindile kulomkhuhlane laya kumakhulu amathathu alamachumi edlula kancane amane 343. Ukukhwela kwenani lababanjwa lababulawa ngomkhuhlane lo kuza ngesikhathi kungelamphathintambo obona ngezempilakahle kulandela ukuxotshwa kukamnumzana uBhadaya Moyo. Iziphathamandla zezibhedlela lazo zixotshwe umsebenzi ngohulumende kuthi abongi bona baphakathi kokukhalala umsebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Unzima kuyesabisa kuyethusa kuhlasimulisa umzimba mvuka nkomo ngendlela okukhuphuka ngayo inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kutshengisa ukuthi ke kumele kuthathe izinqumo sibile zinzima ukuthi abantu bavikeleke, kodwa ke siyananzelela ukuthi kulobu nzima kakhulu elizweni ubona abantu betsha indwendwe befolele amanzi, abantu babona begcwele emabhasini. Namhlanje engikhangele emini ngabona vele abantu becala celene ebhasini bengagqokanga ama-mask ukuthi bazivikele kulomkhuhlane. Kulobunzima kakhulu kuyethusa ke sokusithi ke kathesi ke abantu kumele besukume, ngoba nxa kungasukunywanga sizabona ke okwenzakala kumazwe esakhelani lawa njenge-South Africa abantu sebephela khona lapha, la kusizaphela futhi. Njalo ke kumele sisukume kathesi ke utshela niqiniso abantu sebebona ke bonye sokwenzakala ukuthi abantu bodwa nje sebebona ndamu khona lo empela mpela uyabulala nxa ukhangela abantu uqala ukwethuka manje kodwa sokudinga ukuthi una na uhulumende abambane lozulu kuzanya imizamo yokuthi abantu behlise inani lokubuthana kodwa ke kulobunzima njalo njengoba ngithile ukuthi amanzi ayahlupa ompupu bayahlupa lendaba zokuhambisa lezi izimoda lokho ezihlupa abantu bakeChayindwendwe town lapha bemelele ukuthi wagade ke kodwa ke kulobunzima asazi ukuthi kusasa kuzavuke kanjani kodwa ke bona ngani lekuso salitshengisa ukuthi lizalise sisabisa tshengisa ukuthi abantu bazaphela siza kufakela onyaka ngalomkhuhlane.
Abanye babanja lomkhuhlane umuntu esevele esefile kuloko kuthiwa yi-postmortem ngesingisi. Ungathini ngalolo daba?
Yikho lapho ke okwesabisa khona enkomo sokusithi ngawo uhulumende uyadonsa amasokisi abantu behlolwe ngobuningi kwenzela ukuthi abantu abalomkhuhlane kuhle kwaziwe bahle bahlaliswe eceleni khonokho kuthiwa i-isolation yakhona leyo kwenzela ukuthi bengathelela abanye ngoba kungananzela kathe sizwa imibiko yokuthi ezibhedlela lapha abongikazi kanye labafundela ubongikazi babanjwe imikhuhlane ngemva kokuthi abantu akade belalisiwe bese bedlulile emhlabeni besala bebanjwa nje kunjalo kutshengisa ke ukuthi ke kulokusilela kulokwehluleka kuhulumende ukuthi ahlola abantu besaphila kwenzela ukuthi ke kwaziwe kwenqatshelwe ukuthi umkhuhlane lo ungabuthelelwana abantu bengakwazi ngihlala lo muntu khona phela umkhuhlane ngingakwazi kuyadingeka ukuthi ke kudose amasokisi kusetshenziswe kanzima abantu bahlolwe ngokuningi elizweni ngoba yiyo indlela kuphela engenze ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu bangaka abagulayo njalo labo bebekwazi ukuthi abamelanga bathele abanye kube nemizamo yokuthi bamiswe ukuthi bahlangane labanye abantu ezwele ukuthi ke umkhuhlane lo wehliswe ukubemetheka kwawo. Nxa kungenziwa ngalokho zabe nihlala lo muntu khonapho okhwehlelayo endlini kumbe ime ngikhwehlelayo umuntu lona kathi uyagula kumbe ime ngigulayo ibe lokho engihamba ngifafaza umkhuhlane ebantwini sizabhubha elizweni ke siphele sithi du nxa kungadoswanga amasokisi kwathiwa ke abantu bahlolwe ngokuningi elizweni.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni ngoyinhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Amagqwetha enkampani yeDrugs International aselwabele inkampani kahulumende eNetfarm eyazisa ukuthi ukwesula isivumelwano sokuthi iDrugs International idingele iZimbabwe amaphilisi lokunye okokusebenzisa kumizamo yokulwisana le-coronavirus akukho emthethweni. Uhulumende wesula isivumelwano seNetfarm leDrugs International lesi kumaviki asanda kwedlula ngemva kokuvela kwemisebenzi yenkohlakalo ebikwa yabakhona ekuphiweni kwalenkampani umsebenzi ngowaye ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. Yena oxotshe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwalolu daba ngeviki edluleyo. Phansi kwesivumelwano lesi iDrugs International yayizabhadalwa izigidi lezigidi zamadola eMelika. Encwadini yawo amagqwetha alinkampani athi iNetfarm yesula isivumelwano lesi ngaphandle komthetho ngoba kulalutho olubi olwenziwa iDrugs International. Ngokunjalo athi asedinga umlamlankunzi ukuze inkampani le ihlawulwe. Isiphathamandla salinkampani umnumzana Delish Nguaya ukhululwe ngeviki edluleyo ngemva kokubotshelwa icala lokuqambela uhulumende amanga ukuthi iDrugs International inkampani elungisa amaphilisi okwenza yaphiwa ikontrakti. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akula nto emangalisayo kukhona lokho esesikuzwa ngokuba vele ubudlelwane lobo budalwa icontract kabuqanyulwa ngenye indlela ngaphandle kwendlela esibhalwe emthethweni. Uma kukhona ongalandelanga isivumelwano kumbe engasabhadalanga imali, nxa ngabe isela lakuthembisa into yethile lathi lizayiletha kuwe bese liletha uyisebenzise leyo nto lile mvumo yokuthi ulibhadale. Ukuthi labana bantu abhala ngendlela ababhala ngayo kwaba yikwehluleka kukahulumende weZimbabwe ukuthi enze ukuhlolisisa okufanele ukuthi abone ukuthi lokho abamtshela khona kuliqiniso yini. Nxa baletha amaphilisi uhulumende semela abhadale, nxa baletha amamaski sokumela abhadale. Ukwehluleka kukahulumende akutsho ukuthi labana abasafanelanga babhadalwe nxa kuyikuthi lezo zinto baziletha ngokuba phela babezithenge kwenye indawo, zingabe zichiphile, zingabe zipholile, zingabe zinjani, kodwa bazithenga kwenye indawo lapho abafanele babhadale khona. Uhulumende ngokunjalo uyabe fanele abhadale kumbe ephule isivumelwane ngokusemthethweni.
Umahluleli weHigh Court uthe ekhulula uNguwaya ngeviki edluleyo wakhanya esola amacala awetheswayo esithi kawaboni amacala okuthiwa adalwa nguNguwaya. Kathesi sesibona amagqwetha akhe asephikisa ukwesulwa kwe-contract. Ungathini ngalokho?
Ngakumangalisa ukuthi uMantshi akhulume ngaleyo ndlela ngokuba kuyacaca ukuthi ababotshiweyo ayisibo akade befanele babotshwe. Nxa akade befanele babotshwe kabasabotshwanga lalabo akade befanele babotshwe. Abafanele babotshwe bakhulu banamandla, abafanele babotshwe abasabotshwanga. Ngakho ke kubotshwe umuntu kazana nje. Icala lakhona lizahamba kuswelakala ubufakazi liphelele emoyeni kuthiwe sazama kodwa kwehlile ubufakazi. Yikudlala ngabantu ke lo kuyikudlala ngomthetho, ikudlala ngomhlaba, ikudlala ngamalungelo abantu. Kumele icala lithoniswe ngendlela efaneleyo, abalamacala babotshwe labo abafanele babotshwe kungakhathalekile ukuthi ngubani.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele esitaladeni phezu kokudilika komnotho mhla ka 31 kulinyanga. Mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 ntambama lilami uMichael.
Uhulumende wakwele South Africa uthi usezaqala ukuphathisa iziphepheli ezigoqela ezeZimbabwe kanye lalabo abalama special permits ngemali ephiwa izizalwane zakulelo lizwe eziphazanyiselwe impilo ngomkhuhlane we-coronavirus. Kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi kumele akwenze lokhu. Umuntu ngamunye uzaphiwa i-R350 ngenyanga njengezizalwane zaseSouth Africa. Abanye abazayithola limali yizizalwane zakwele Angola leze Lesotho. Isimemezelo lesi senziwe ngumphathi ntambo wenhlelo zokuphathisa uZulu kwele South Africa uNkosazana Lindiwe Zulu izolo. Sixoxela umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Kufanele ukuthi ngabe sebeqala ukuyithola kasiphatheki kahle okokuqala ngoba le nto kufanele ukuthi ngabe kudala yaqala ukwenziwa kodwa kokuyenzakala.
Kodwa nxa sesikhangela i-R350 le singathi imali enengi yini, imezelani umuntu ngenyanga?
Empeleni u-R350 akayona into ethile, kodwa mawubuka ikho leyo mali mhlawumpe amafutha hamba la abethengwe nikezwa abantu abiza mhlawumpe lo 350, ngoba kusho ukuthi mhlawumpe umuntu angathola impupu u-12.5 abesethola mhlawumpe no-2 litre we-fish oil mhlawumpe nephakethi lebhontshisi kumbe amabili amathathu kumbe namazambane. So ake sithi u-350 lo ubekwe ngaleyo ndlela ngoba abantu abaningi ngaleso sikhathi bebenikezwa ukudla lokho esikubiza ngamafutha hamba, and ukudla lokho bekubhekelela ukuthi ifood hamba eyodwa ngeyodwa enikeza umuntu iwu-R350.
Izizalwane zeZimbabwe ezingathanda ukuzwisisa ngalolu hlelo lingazikhuthaza kumbukuzixwayisa ukuthi ziye ngapi?
Izizalwane zeZimbabwe ezingabe zidinga usizo singazixwayisa ukuthi zingaya nalapho kwiwebsite yethu kwi-www.africandiasporic.org kumbe njalo zisithinte nge-email. Abanele ukusithinta nge-email ku-admin@africandiasporic.org. Kubalulekile ukuthi bathole ukuthi u-africandiasporic.org kumbe baye khona ka-social development ukuthi bathole usizo kwihhovisi elikufishane nabo le-social development. Nakhona bengeke mhlawumbe bathole usizo oluningi, kodwa ekugcineni uma bengeza kuthina bangakwazi ukuthi baluthole lolu sizo.
Umnumzana Vusumuzi Spanda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum, sixoxelaye ekwele South Africa. Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abathi batshayo abalinyazwa ngamapholisa kunyanga ezisanda kwedlula athi azalwisa ukuthi icala leli lithethwe kulandela isicelo sabasolwa esokuthi lesulwe. Omamangala izelamani unkosazana nokuthula lontombi zodwa mpofu bona abathi batshaywa ngamapholisa ebedesa icala lokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus. Sixoxele gqwetha labo umnumzana Ngqobani Sithole.
Into abazama ukuyenza ukuthi isitimela nxa sesithe sasuka uzame ukusimisa ngezandla. Asisami i-application yabo leyo siyilindele. I have already preempted ukuthi definitely it won't be merited. The application nje ukuthi badelay nje ukuthi indaba iqhubekele phambili. Indaba leza qhubekela phambili isegcekeni, singeke sikuthathe njengento engasethusa, sibalindele.
Ungasichasisela ngamafeature ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba ngomvulo, kuyini okukhulunyiweyo?
Izibotshwa zingenile enkantolo, zithe zingenile enkantolo zabika phambi kwenkundla ukuthi zifuna ukuthi inkundla ikhangelisise lokho ezikholelwa ngakho. Bona besitsho ukuthi icala lela baletheswayo nxa inkundla ingahlolisisa lecala elingeke lime emthethweni. Inotice leyo ngeyokuthi umchuchisi alindele akhangelele ukuthi kule application abafuna ukuyenza abathe bazayifayila mhla ka-15, i-application leyo ngeyokuthi ba-accepted the charges. Zakufaka ngesilungu nje, okunye kwangikhona kuyangilahlisa ngesintu. What they mean is ama-charges as they stand they are vague and embarrassing. Ngakho-ke bafuna ukuthi bafayile mhla ka-15. Thina sasesivumelana ukuthi bangafayela mhla ka-15, thina mhla ka-17 siyaphendula khonokho ababe kufayilile. Inkundla izanika isinqumo mhla ka-21. Konke lokhu kwenzakala ngontulikazi. Nxa sithi siyakukhangela sibona ngani nje ikuchitha isikhathi.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi ezinye izakhamizi zeluveve kobulawayo lapho okulodubo lwesihudo esibulale abantu abalitshumi lantathu sezixexebuka ijwabu. Inkundla inye ithi njalo kulo isifazana obotshiweyo eVictoria Falls ngemva kokugwaza lokubulala owesilisa obethandana laye ngemva kokuba ephuze ukumvulela umnyango. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi wa Studio 7. Hayi, thina siyaphila ngomusa kaNkulunkulu. Into engifuna ngayo namhlanje ake lingizwe kahle. Ngithanda ukulalela amazwi noma ngithi isintu esikhulunywa ngabadala bethi khona asihlandele amasiko ethu. Kodwa ke abanye ke sibaphe ukukhuluma ngakho kodwa akabalondi. Ngoba ngisho ukuthi khona kanti bayafuna amabele enjelele, bayafuna imali enjelele kodwa ke ukwenza kwabo asikho. Ngokuthi xa ungakhiphanga amabele le mali uyathonisiswa. Kuphinda ungakhiphanga. Kanti ngembala, ngeqiniso lonke, into enjele kayidimandwa, ungadlula kudlulile. Pho ke abakithi lapha abadimanda. Njalo into engilovolo ngayo engimangalisa inye. Onlaba bahamba besiyahlala phansi ngamasobhuku bepropose imali. Besikhona nxa sibuye abantu bethi khona sipasise i-R10. Nxa sibapha ukuthi khona kathi vele i-R10 le imize emngaki. Abafuna ukukhuluma ngakho uzothi khona sipasisile. Ngake ngilonde umuntu mina ngilemzini wakhe. Hayi, asisho khona silonde. Khona sikhona lina-propose anibuye ebantwini. Lizwe abantu khona bona bagwanisa okungakanani. Ha! Masibhuku khona uthole sevuka umhlonga. Kungasikho. Kathi ke usobhungu abantu bakithi. Wabona usobhuku esevusa umhlonga uzahlonipheke ethiwani. Hayi bo. Masi bathi khona hayi, asikhulumeni kuhle njengezakhamizi. Lawo yisakhamizi esobhuku. Kodwa uthole khona ethi khona angake silande umuntu emzini wakhe thina. Sipasile kufuneka i-R10. Siyakhala imizi ekhona iyasinika almost 15,000 rand. Kodwa sibe sikhona 15,000 rand kambe shua ingathatha imota le-road ungayithenga isiya enjelele. Bafuna ukuyamisa imota egedini lenjelele. Kanti isintu sona sikhona imota ingafika enjeleke bafike ngezinyawo. Isintu kasikho esendanyakithi. Bakithi ngicela abazi ngesintu beke babatshele kwenilanga eredingi njengoba lalikhuluma ngesintu. Ngiyabonga ngisekhezi mina.
Bayiti njani lonke emagumbini amane omhlaba mthokazi omuhle. Malume sasithovile. Vuka malume, vuka masinya. Uvule ivolumu kakhulu. Ngiyakubingelela khonapho ngumzukulu wakho uMoveni. Mnewethu khona ngapho eGwamba, Sipangani 1, Mogize. Vuka sithele omuhle. Gwalupa, Twana. Vuka phila, umunye sunana. Maziwa lawo khona ngapho Malaba eGuhuli, sithele omuhle. Uraidimle, vuka baba. Ngiyalithanda bantwana benkosi, iphilani. Liphephe kuphela, liphuzani ekuzivikeleni phakathi kobhubhane lolu madoda. Hawu bakithi, saphela isizwe sikababa. Calabani kuqanda yini bantu. Hayi kodwa ke ama-sanitizer akhona kodwa ayabiza manje. Hayi sepayo nale Green Park zani ngayo madoda, izandla kuyafa i-corona le. Ngiyabonga nxa liphephile liphilile. Ngilithanda thandini, ngiyabonga.
Kanti mina ngicela ukubuza into eyi-1. Imishini yokuthesta abantu i-COVID-19 eZimbabwe ikhona yini yona? Noma sebesibona ngabantu ngokuwa njengempukane besiwa kuphela besifa, bengathestwanga, bengakwazi ukuthi bayagula noma baguli. Ayi futhi bakithi lo government we-ZANU-PF, ayi lokho kunje thina kaze sikubone lokho. Mina ngifuna ukwazi khona lokho ukuthi ikhona yini imishini yokuthesta abantu. Ikhambi lona yiliphi abalisebenzisayo ukuvikela labo bantu asebephethwe yileyo nto leyo?
Njengobukhokheli bezigaba siyafisa ukwazi ukuthi kuStudio 7 namhla vele indaba esegudwini libe lisithumezela amameseji ukwenzela ukuthi singene endabeni okuyabe kumele kuqoqwe ngayo, nathi siphathise. Kuhle ukuphathisana ezigabeni untuthuko yelizwe. Eze kukhona okunye okuyabe kufisa ukuthi lathi njengama-councillors elipani sibekwazi ukuthi hheyi liphuma nje namhla lithona silohlupho olunje. Kuyasiphathisa kakhulu.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakule South Africa uphakathi kokukhalela umdeni kamuyi umnumzana Nelson Mandela ngemva kokubhubha kwendodakazi yakhe uZinzi Mandela izolo. Kule socha le United Nations elidutshulwe ngabahlamuki lafa kwele Central African Republic izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abazancintisana kukhetho lukamongameli ngolwezi abathi umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bayaqhubeka ngenhlelo zabo zokudinga usekelo elizweni. Uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezithiyeneyo luveza umnumzana Biden ehamba phambili. Kodwa uTrump laye ubikwa eqinile kudaba oluphathelane lokukhula komnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika umnumzana Tim Muringayi.
Engibona okathesi ngibona ama-Republican engiwaziyo labantu engibaziyo abaningi besithi bona bazavotela umnumzana Biden. Umnumzana Biden singabuyele emuva siyabona ukuthi waye engu vice president ka president Obama during the best economic turnaround elizwe leli in the history of the nation, lapha abasusa khona ilizwe from the brink of total desperation. So I think okwakathesi abantu abaningi babona yena unumzana Biden as a calming hand, ngoba sibona ukuthi upresident Trump ube yi-character epolarizing or engathiwa ihlukuluza abantu abaningi ngama-policies akhe. Despite ukuthi i-economy ye-America was the strongest in over 100 years, ababe kukhuluma abaningi. Ama-pensioni, ama-wages, lani bese kukhwelile, and i-cost of living ibingathiwa isingcono for everybody, lama-groups amaningi. But sibona i-COVID lay 19 ingathiwa isidwadlaze konke, yasibuyelisisa emuva okungesikhathi sengathiwa se-depression yabo 1933-1929 khonapho. But sibona uBiden ebuye le economic plan engathiwa izanceda i-America isuke ku-situation eyiyo kathesi.
Ubona izalankomoni kulolu khetho?
Ama-predictive analysis wonke akhomba umnumzana Biden enqoba, but singakhangela emuva i-history kuthiwa it is the best teacher of everything. Sakubona futhi ngomama uClinton contesta lo president Trump. Ama-predictive analysis wonke ayekhomba uMiss Clinton ukuthi wayeza nqoba, but siyakwazi ukuthi akwenzakalanga lokho. So ngelanga lokuvota oyilanga lekhetho yikho esizabona khona ozanqoba, but okwakathesi bathi bona umnumzana Biden uzawina.
Umnumzana Tim Muringayi isizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulomuntu oyedwa obulawe ngomkhuhlane we-coronavirus izolo okukhuphule inani lasebebulewe isifo lesi laya kumajumi phose amabili 19. Asebebanjelwe umkhuhlane labo bakhwelile baya phezu kwenkulungwane 1034. Amagqwetha eDrugs International aselobele uhulumende emxwayisa ukuthi asedinga inhlawulo ngoba wesula icontract yakhe lalinkampani ngaphandle komthetho. Ele South Africa lithi selizalandela isinqumo senkantolo liphathise iziphepheli zeZimbabwe lalabo abalama special permits ngemali ephiwa izizalwane zakulelo lizwe eziphanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi, likumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.